abalokwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe nxa kunga experimentelwa kibo kungaba yingozi enkulu kakhulu. Lokho kubangelwa ukuthi vele khona kuthe kuqala indaba ye COVID-19 emakhaya, akuzange kwaba lemfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane umi njani. Kungakho ke abantu kuze bekuzwisise bakuvume ukuthi bahlatshwe ijekiseni yomkhuhlane abavele bengelalwazi lawo oluqondileyo, kuba nzima ukuthi bakwamukele lokho. Bekungakafiki emakhaya, besingakaboni abantu besiyahlatshwa, besingakaboni even lomkhankaso wokuthi kule jekiseni enje abantu ababuye bezohlatshwa. Kungakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavumele ukuthi bahlatshwe kungazange kwaba lolwazi olubanzi abaluphiweyo okuzenza ukuthi mhlawumbe babe lentshukuntshu yokuthi bayehlatshwa. Kukanti lokuthi vele bahlatshelwani abantu abakwazi emakhaya.
Kodwa umkhankaso waqhutshwa yini okutshengisela ukuthi kuzaba le jekiseni leyi?
Abantu bakuzwa ngamahungahunga nje nxa bezixoxela, kungaba semavinkilini kumbe lakwezinye indawo zokuhlangana. Umkhankaso lo waleli jekiseni kumbe walowo muthi wawusenziwa kusetshenziswa amaphephandaba, kusetshenziswa amarediyo, kusetshenziswa omabonakude. Abantu emakhaya, ikakhulu nxa ngikhuluma ngamakhaya angapha ngasemandebeleni, ngenhla yamandebeleni kakhulu emathebeleleni north, akula ama-radio signals, abantu abala access to ama-newspapers ngale ijekiseni. Kwesinye isikhathi singathi kabafuni, kukanti kungenxa yokuthi kabalalwazi. Lohulumende kazange enze umkhankaso wokuthi ayefundisa abantu ngokuqakatheka, mhlawumbe ngokubona kwakhe ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bayehlatshwa, kungani kumele behlatshwe. Bekumele kube lama outreach meetings, abantu bezempilakahle, izisebenzi zezempilakahle zingena emakhaya zi-alaya ama-fears to abantu ukuthi mhlawumbe bengesabi leyi jekiseni kayibulali. Nxa silalela okukhulunywa ngabantu, nxa silalela i-resistance abantu abatshengisa ukuthi bazaba layo ukuthi abasoze bavume ukuthi ngadwa. Kuthiwa ngabantu ukuthi kabaqale bona phezulu ngale bazihlabe, kubonakale ukuthi awula ama-side effects lowo mkhuhlane, anduba uzangena phansi ebantwini. Otherwise abantu kungani abalathemba lawo lumuthi. Hathi ngoba kuphela uvela eChina, mhlawumbe asebabona khona ezinye impahla ezingani kazilahlonzi kangaka ukuthi mhlawumbe banganakana lokuthi lowo muthi kawulahlonzi. Kodwa kungenxa yokuthi akuzange kube lemfundiso, lamahungahunga avele kwele Zansi Afrika, South Africa, ukuthi bake bathenga umuthi ovele suza expire wabiselwa. Konke khona lokhu kwenza abantu besake ukuthi nxa ilizwe elingani lizinzile ngezomnotho, lehlulekile ukuthi lithenge imithi emqoka kangakanani. Kwelakithi lapha mhlawumbe abantu abangaphongudonethelwa lezinto kumbe yinti lemithi engelahlonzi.